okokuqala kuyasidanisa ukuthi i-current constitution yelizwe leZimbabwe from section 58 ikhuluma nge-freedom of expression, okulilungelo lomuntu wonke welizwe lelo lokuthi nxa elento efuna ukuyikhuluma uyayikhuluma kungela kwenqatshelwa. Bese sinanzelela ukuthi ijaha lakomkhwanazi belikhuluma lokhu ngemva kokuthi i-commission ibimnike amandla okuthi akhulume ngezindlela akhulume lokho okumhluphayo. But okusimangalisileyo lokusidanisileyo ukuthi ngemva kokukhuluma kwakhe lokho sibone esebotshwa, sokuthiwa u-raise a sensitive issue e-creator insighter i-violence. Sase sizibuza ukuthi hawu, ngaphambi kokubana i-commission isimphile ithuba lokuthi akhulume lokho okumhluphayo, then osokulicala kuyini? Kanti ngakwelinye icele siyakwazi uhulumende lowo uhlale kamba amanga esithi le yi-new dispensation, kithi sibona kungela mehluko lohulumende ka-Robert Mugabe ngoba abantu bethu behlala bebotshwa bebotshelwa ukukhuluma iqiniso.
Kodwa uhulumende kaMnangagwa Moyo uyakwala ukuqathaniswa lohulumende kaMugabe esithi bachiyene kakhulu. Phansi kwakhe uMnangagwa amalungelo oluntu asehlonitshwa, kanti abantu kabasabotshwa nje mahlayana.
Ibe ngifisa ukuthi ngabe ubukhona mfowethu eRainbow ubuzobona ukuthi abathiyananga abantu bethu bona laba abathe bebotshwa abatshayiwe ngoba besikhona bebetshayelwa phambi kwethena. Lo mkhwanazi ngikhuluma nje uvuvukile isandla kuze kube lakathesi, bekumele ukuthi aye ku-treatment ku-private doctor, kasakwanisanga ukuhamba ngoba bamnitshile ithuba leli kuzofika namhlanje ukuthi ayelatshwa, laloba besesenzile i-arrangement yokuthi ahambe ayekwelatshwa. Kanti njalo siphakathi e-Rainbow Hotel phambi kwabo omokhiantele thimba lakhe amasotsha amapholisa abegadlile impopo ephakathi kwabantu, kutshengisela ukuthi akulakuthula ngezindlela. Akusoqinisa ukuthi bona bayehlubile, sicabanga ukuthi ba-worse than uRobert Mugabe ngoba sibona le army isiba involved ezinthweni zona lezi. Khona phakathi e-Rainbow ibikhona i-army kodwa icathe engani ngamapholisa kumbe bengama-civilian, kodwa abanye abantu bakhombele ukuthi abantu laba baku-army.
Ubona omohlante libona ngani kubaphathe njani ukuhlukuluzwa kwenu?
Angikholwa ukuthi kubaphathe kubi. Esikucabangayo ukuthi ithini yonke liyana ngabangani behulumende lekhona ekhokhelwa nguMnangagwa ngoba okokuqala bekumele ukuthi bananzelele ukuthi umumo okhona usudinga bona njenge-commission ukuthi baprotect abantu, especially sikhangela ijaha lakomkhwanazi ngoba kuthela nxa amapholisa efuna ukumbopha emnyango samtshela ukuthi kabuyele aye ku-commission ayebazisa ukuthi impilo yakhe ayisekho safe, sisengozini ngoba kulabantu asuke efuna ukumbopha emnyango. Kodwa-ke ama-CIO abevele sevimbile ahamba ukuthi omokhiyante bangenele kujaha leli bamncedise, ngokunjalo baphuma bahamba ujaha lo wasala ebotshwa. So esikutshoyo ukuthi umokhiyante laye kasimthembi le thimba lakhe. Sicabanga ukuthi thina abalani lokwenza kakhulu lezinto ezihlupha abantu bakithi ngapha emathebeleni langaphandle kokuthi lezingabathi thuba lokuthi bakhulume. Sicabanga ukuthi nje i-commission ezozidlela imali kodwa engeyi kunika uhulumende nalowo i-appointileyo ama-proper recommendations okuthi izinto kumele zibanje njani, especially udaba lombhuqazwe eGugu Round.